Umkhuhlane we-coronavirus uyamemetheka elizweni njengalokho ukubona usenzeka lasemagumbini amane omhlaba. Usesekhona emhlabeni, usaphefumulwa, usathelelwana. Kanti-ke njalo abantu kabakaguquli izenzo zabo, kasikaboni esithi i-behavior change ngokuthola kwabo ulwazi. Balutholile ulwazi kodwa kabaguqulanga ikuphila kwabo. Ungakhangela edolobheni lapha endaweni ehlukahlukeneyo, kakula social distancing, akula kuzivikela ndlela efaneleyo, kabenzi konke lokho okudingakalayo ukuba kwenziwe ukuze abantu bavikeleke. Ngokunjalo ke igciwane lizaya limemetheka ligcwala ilizwe lonke, kuze kufike leso sikhathi abantu abaza kwazi ukuthi balithathe ngendlela eliyingozi ngakhona.
Sikhangela inani labantu abasebebanjwe ngalomkhuhlane, ubona ngani izakhamizi zakoBulawayo ziyahlonipha na imithetho efakwe nguhulumende njalo ekhuthazwa ngabodokotela emayelana ngokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we COVID-19.
Iningi labantu liyawuhlonipha umthetho wokuzivikela egciwaneni le-coronavirus, kodwa bakhona abalutshwane abangahloniphiyo. Asikhumbule ukuthi nxa ngabe kulabantu abangu-1000 oyedwa engahloniphi umthetho, phakathi kwenkulungwane yona leyo uzakwazi ukuthelela abantu ugcine usufinyelele emagumbini abanomhlaba. Phakathi kwesigidi esiyimiliyoni, nxa ekhona oyedwa ongahloniphi imithetho uyagcina ethelele bonke abanye abantu. Ngakho-ke akukhathalekile ukuthi baningi okungakanani kumbe balutshwane okungakanani abangahloniphi imithetho, kodwa bakhona abangahloniphi imithetho, yiwa ababanga ukuthi igciwane limemetheke libe lilokhe libulala abantu, libe lilokhe ligcwala koBulawayo, lichithekela kuzo zonke indawo. Ngoba nxa selikoBulawayo selisemathibeland, seliseZimbabwe yonke, ngokuba koBulawayo lapho othola khona abantu abavela endaweni ezihlukahlukeneyo bekhona.
Ngeviki edlule uhulumende utshele uZulu ukuthi izikolo zizavula ngeviki ezayo. Osekuchiye uZulu ekhathazekile ngenxa yokuthi lokhu kwenzakala kulesi sikhathi umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka ngendlela emangalisayo elizweni. Ukubona njani lokho?
Izikolo kumele zivulwe. Kuqakathekile ukuthi impilo yabantwana iye phambili, kungaze kwamiswa abantwana, ikusasa labo liqakathekile. Umlando omkhulu ngokuthi-ke kuvikelwe abantwana. Ukuvulwa izikolo kumele zivulwe, kube sekuvikelwa abantwana, kuvikelwe amatitshala, kuvikelwe abazali. Abazali labo bale msebenzi omkhulu wokuthi bavikele abantwana lamatitshala, ngokuba bangathelela umntwana, umntwana ayethelela amatitshala, utitshala ngabuya legciwane uyathelela abantwana, kuzothelela abazali. So sonke silomlando wokubona ukuthi igciwane kalifike esikolo, ukuthi abantwana bayahamba bayefunda babhale baphumelele. Lokho kuqakathekile ukuthi kwenzeke. Lezi amaklasi avulwayo grade 7, form 4, uform 6 kuqakathekile ukuthi kuvulwe. Okukhulu ukuthi sibone ukuthi izinto zonke zokuthi bavikeleke zikhona, kungumsebenzi kahulumende lokho ukuthi akubone ukuthi kuyenzeka.
Phosela amazwi akho okugcina amayelana ngokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, ikakhulukazi kubabalisi njalo abafundi abazabe behamba esikolo ngevikezayo.
Igciwane le-coronavirus likhona, liyabulala. Zivikele wena lobathandayo, labahlala lawe, laba kusigaba sakho, lelizwe lonke, ngokulandela izimiso ezifakwe nguhulumende le-World Health Organization. Ukuphika ukuthi kakula coronavirus, uthi wena kakula coronavirus, kubanga ukuthi kube lula ukuthi uyithelelwe kumbe uyithelele abanye. Kwabaya esikolo abantwana, zivikeleni bantwana, lilandele yonke imithetho eliyitsheliweyo. Livikeleke, livikela amatitshala enu, livikela abazali. Hambani liyofunda, kodwa okukhulu likwazi ukuthi kulokufa phakathi kwethu okudinga ukuthi sonke senze okufanele sikwenze ukuba sivikeleke.